siyalamukela kwiStudio 7 ngensonto mhlaka 6 kuMpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi labantu lithakazelela uhlelo lwabongi abasanda ukuthola izicoco zokufundela ukukhuluma betolika ngezandla i-sign language phansi kohlelo olukhangelelwe ukuphathisa abaphila lobugoga lapho bedinga usizo ezibhedlela. Lamuhla siqhubekela phambili ngehlandla lesibili lengxoxo lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele ePhalamende, yena ochasisa ngendlela athi isigaba seBinga sibandlululwa ngayo okwedlula ezinye izigaba zelizwe. Udaba lwecala lobuthakathi elitheswa umnumzana Enias Chikwetere lulokhu lusegudwini kulandela ukumangalelwa kwakhe emthethwandaba ngumntanakhe ngeviki edluleyo emethesa icala lokubulala kanye lokuhlukuluza amalunga yalimoli ngathi ngontokoloshi bakayise. Njengenjayelo sizalithulela iziphathelane labasakhulayo lilontungameli Nkomo weStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi labantu lithakazelela uhlelo lwabongi abalichumi lanhlanu abasanda ukuthola izicoco zokufundela ukukhuluma ngezandla i-sign language kobulawayo phansi kohlelo olukhangelelwe ukuphathisa abaphila lobugoga lapho bedinga usizo ezibhedlela ngesikhathi kulokukhonona ukuthi laba bantu abaphathwa kuhle lapho bedinga ukwelatshwa. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inyathelo lokufundisa abongi laba lize lenhlanganiso ezimbili, iDisabled Women in Africa kanye lesikolo sabantwana abaphila lobugoga iKing George VI Center ngemva kokunanzelela ukuthi bathwala nzima ukuzwisisana labasebenzela uhulumende ikakhulu ezibhedlela. Ophila lobugoga njalo edumile kwezomculo uNkosazana Prudence Mabhena uthi kuqakathekile ukuthi izisebenzi zikahulumende ezifana labongi zenelise ukukhulumisana labantu abangezwayo endlebeni ngoba baphethe impilo yabo ezandleni okuthi lapho kungela kuzwisisana impila kahle iba sengozini.
Umzekeliso ukuthi khona kube lo mntwana ogulayo maye sesibhedlela yena uyazi ama-sign kodwa odokotela babe bengakwazi ama-sign, ikho okugcina sokusenza ukuthi begcine becabangela ngoba babe bengakwazi lutho.
Unkosikazi Lindiwe Sibanda walimala amehlo esemncane ngomkhuhlane wendingindi. Njengoba nje ulimi lokukhuluma ngezandla lwabekwa kusisekelo sombuso, uthi kuqakathekile ukuthi lusetshenziswe.
Kwesi sikhathi abantu abalimele ba-hostile kumbe bale bad attitude ivela kini people without disabilities? Ngoba abantu abalimele bafamasinyana nge-stress ukuhamba ezibhedlela kakhulu ama-70 abalutshwana bazwisisayo.
Ekhuluma lo msakazo lo, umphathi wesikolo seKing George VI Center, uNkosikazi Perseverance Hadebe, uthi baziqhenya ngalolu hlelo lokufundisa abongi ngokukhuluma ngezandla.
Thina njengababalisi kuyasithokozisa kakhulu ukukhumbula ukuthi kwenziwe yibo bona abadeaf and bathethe ama-provinces wonke amaningi atshiyeneyo bahlangana bavumelana ngama-signs.
Inhlanganiso yabaphila lobugoga, iNational Association of Societies for the Care of the Handicapped, INASCO, ithi abantu abalimeleyo abaqhatshiweyo nguhulumende babili kuphela ekhulwini i-2%, kuthi abangaphansi kwesikhombisa ekhulwini i-7% kuphela yibo abaqhatshiweyo elizweni lonke jikelele, kuthi iningi liphila ngokucela ngenxa yokuswela amathuba okufunda ukuze lithole ukuqhatshwa. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Udaba lwecala lobuthakathi elitheswa umnumzana Enias Chikwetere, yena owake waba ngumphathintambo wezemfundo njalo elilunga lebandla leZANU-PF lulokhu lusegudwini kulandela ukumangalelwa kwakhe emthethwandaba ngumntanakhe ngeviki edluleyo emethesa icala lokubulala kanye lokuhlukuluza amalunga alimuli ngathi ngontokoloshi bakayise. Indodakazi kamnumzana Chikwetere ithi uyise ule mikhoba eya emacansini labantwana abangamantombazana kulimuli okubenqabela ukuthi bethole umento. Ubecela umthethwandaba kanye lenhlanganiso yabo siyazi iZimbabwe National Healers Association ukuthi ithathele uyise ondofa kanye lokunye akusebenzisayo ukubahlukuluza. Iphathwa kanjani ke indaba enje? Untungameli Nkomo Studio 7 uqale ngokubuza ingcwethi kwezamasiko njalo eselapha ngesiko lesintu umnumzana David Mhabinyana Ngwenya.
Ilukhuni kodwa engingakutsho ukuthi nxa yena ubaba ethethela uyabe ethethelela ukuthi anqunde zona lezo zinto ezinjalo abe sesehlulwa ke ngabemoya emibi ebesebethumeza ondofa bonabo ukuthi balale labafazi babo labantwabakhe. Lezo singathi thina yizitha zakhwishigwedere ezenza ukuthi ukuthethela kwakhe ngayithi uthethelela abantwana kube sokuvela ububi obunjalo. Kanti ukuthethela kuqondile njalo ukuthi babone ukuthi nguye sibilo lezinto ezinjalo. Into ebinhle yikuthi bahambe laye kubosiyazi lakubonabo abathi bona uJigwedere uyaloya bamtshele ukuthi kuyini abakubonayo. Kube sokudingwa abantu abangakhipha zonezo zinto ezihlupha imuli. Kungaba izinto zabantu ezingayisizo zakhe uJigwedere laye ngazake athe ngumzali afisele ukuthi abantu bakhe balale lezituhwane bangazi bathathwa ngomkhwenyana.
Kungenzakala yini ukuthi uJigwedere abe eyinyanga mthakathi?
Akhulukhuni ke lokho ukuthi ngikutsho ngoba angaze ngihlangane laye emasikweni. Umuntu engangihlangana laye uprofesa wayengumngani wami. Yikho ke yena uJigwedere ngimbonela khatshana ngimzwela khatshana. Yikho ubuthakathi bakhe nxa kuyukuthi abantu bakhe bambona esenza into enjalo. Ngithemba balezihlobo ababikele izihlobo zabo bahlangane njengemuli kudingwe kubonwe ukuthi engalanyulelwa njani nxa engumthakathi onjalo ngoba awula hlobo sakhe singamthanda.
Uthi umntanakhe sebecela izinatha ukuthi ingenele lapha imthathele ontikolochi bakhe ubaba uJigwedere. Singabona ingenela yini izinatha njalo kuyini engakwenza?
Bona bemdeni bengahlangana sebehlangene kube yibo abakhokhelela abantwana labo ukuthi hayi asihambeni siyephafule sedi umuntu ongasilamulela lapho ngoba ukuthi bahambe bengabantu bakhe bodwa akusoke kube lesisindo izihlobo zabo zingekho.
Khona ontikoloji loko kuthiwa kulala labantu babungwenya kuyini? Into ephilayo sibili njengomuntu yini?
Ontikoloji abona babatsho izinto ezivuswa ngabantu ngobuqili babo bokulomba imithi enjalo eyokuthi kuvuke izigokonono zonezo zilale labantu.
Umnumzana David Mhabinyana Ngwenya yingcwethi kwezamasiko njalo welapha ngesiko lesintu. Ubexoxa ecingweni loNtongameli Nkomo weStudio 7 eseChegutu. Namuhla silethulela ihlandla lesibili lengxoxo lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North edalele ePhalamende, yena ochasisa ngendlela athi isigaba seBinga sibandlululwa ngayo. Umnumzana Sibanda uthi uhlupho olubhekanela lesi sigaba luphindwe kabili nxa luqathaniswa lolwezinye izigaba zelizwe ngenxa yembali yokususwa kwabantu bohlobo lwesitonga endaweni yabokhokho babo njalo bengatholi inzuzo ngenhlelo eziqhutshwa emfuleni uZambezi.
Thina njengamatonga sithiwa khona singabantu abalutshwana kodwa mina ngafuna ukukutshela hayi asikho kalutshwana. Sadividwa njengabomo ukwenzela ukuthi sibonakale angani sikalutshwana njalo asingeke-ke silalo ilungelo lokubana siphakanyise. Ungakhangela ingxenye yegogwe ese-Midland province ukuyafika kubomanoti ngale okulabo nduna umkoka. Unduna mkoka izethonga chief yindawo yabantu besitongeni ekaribha konke liyana bayithatha ikaribha ikaliva bayifaka phakathina kwemashonaleni bathi yona kuyindawo yesitongeni. Kuzokuthi besifake simanyane sibe one ndawo basidividile basenza ukuthi abanye bekhulunyise isishona abanye bekhulunyise isiNdebele ukwenzela ukuthi singamanyani sikhulume ndawo yesikhulume amalungelo wethu ayiwo aphanjaniswayo. Khathesi ungangena emanzini kuZambezi uzathola ukuthi abantu abayibo abathwele amaphepha okusiya inhlanzi uZambezi abaningi abakhuluma isiShona ngenxa yokuthi ilayisensi yokuthi ungene kuZambezi usiyabamba inhlanzi ithathwa eHarare. Ngingafika mina ngikhuluma isiShona eHarare ngale abakwanisi ukuthi bendlaleni. Bafika nawo amalayisensi eHarare besiyabamba inhlanzi. Kube mfuna owalungiswa ukuze thina sisuswe uZambezi siyehlala khathana nalapho kule ndawo. Esingakwanisa ukuthi sisime sikhuphuke khona. Kodwa ilizwe konke lokhu nganika kunanzelela. Kanti into esitsho ukuthi asiseze sithule sizakhuluma ngakho, sesisalisile ukukhuluma ngakho. Ngakho-ke sikhangele ukuthi ngelinye ilanga ilizwe kusho ukuthi likunanzelela ukuthi abantu bedinga labo ingxenye yeZimbabwe. Njalo sile sacrifice esayenzayo okufuze ukuthi yenze ukuthi ilizwe libe lihambisa ama-resources kuleyana ndawo kwenza ukuthi lathi esikwanisa ukuphumelela. Lo mgwaqo lwana osuka eGogwe usiya eBinga. Ngabo 19, I'm sure kubo 1985 lapho kwafika khona itara yehlula isitekete yakushuza ukuthi umgwaqo lwana uyefika eBinga, kodwa waphelela lapho kuphelela khona iboundary ye-Midlands province ye-Mashonaland West. Lapho kuqalisa khona iBinga kwathiwa khona imali isiphelile. Kanti phela imali sokuyangena eBinga, kodwa ngapha konke othiwa ngama-provinces eshoneni umgwaqo usebenzekile. Kwenzakala njani khonoko?
Uthe lizakhuluma njalo lisezelekele ukukhuluma. Selaqalisa yini ukukhuluma njalo likhuluma lobani?
Sesiqalisile ukukhuluma, ukukhuluma okukhulu esikwenzileyo okwakuqala yikuthi sizimele njengabantu bedinga, njengabantu besonkeni. Sisebenza sisodwa, sinoncedo olulutshwana kakhulu nxa kuyikuthi lukhona oluvelele kuhulumende elokuthi siphucule ulimi lwethu. Ngiyakholwa usukwazi ukuthi umnyaka lo ube ngumnyaka wakuqala ukuthi ulimi lwesiTsonga luvalwe ku-O-level. Yikukhuluma khonokho esikwenzayo. Kakubhalwa eBinga kodwa kubhalwa njalo nendaweni ezise-Midlands province, kubhalwa nendaweni ezise-Mashonaland. Yikukhuluma khonokho ukuthi hayi sifuna lathi lisizwe. EParliamente lokho sesisalisile ukukubeka ukuthi hathi bakithi sinohlupho olunjengalolu. Sicela ukuthi lisizwisise ukuthi nathi njengabantu kulelungelo okufuze ukuthi silwenze. Abakasizwisisi kangako, abakasiphenduli basinika impendulo esiyifunayo. Kodwa engikutshoyo ukuthi impi yonke isalisa kancane kancane. Singabe sisalisa kancane kathesi, kodwa emaphethelweni bona ngani ukhona omunye ozasizwa okwakhathesi abakasizwa.
Lowo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga North etale lePhalamende ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhonale eBinga. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 12080 laku 15775 kilohertz. Kesilichiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngiseBotswana okungelinye lamazwe labantu abaphila legciwane le-HIV abaningi kakhulu. Ngixoxa lo mnumzana Nqobile Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kulelo lizwe eBotswana. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Yebo Ntungameli, ngiyakwemukela lami ngilapha eBotswana. Ngivingelela labalaleli bonke beStudio 7 indawo zonke.
Sikhangele Ncube, sibone abantu abaningi behlangana emhlanganweni obuhlaziya ngezegciwane le-HIV eHarare ngeviki edluleyo. Siyazi leBotswana ngelinye lamazwe alenani labantu abaphila legciwane leli abaningi kakhulu. Ungathi unjani umumo khona ngapho kweleBotswana?
Wona uba ngcono ngoba abantu basukuma sibili ngokuningi, besukuma besiyahlolwa umkhuhlane lowo ongumbhuqazwe. Kakhulu abaTswana hayi kabasela nhloni njengalokhu esasikubona thina sikhulu ukuthi umuntu nxa ele umkhuhlane wegciwane kuyafika isikhathi abe le nhloni. Kodwa-ke ngalezi nsuku hhayi akusatheleli amanhloni sibili, abantu sebesukuma basukume baye ezibhedlela nakwezinye indawo eziyabe zimisele khona ukuthi manje bahlole igciwane bese futhi ke udokotela nxa esemchasisela ukuthi enze njani benze njengokuba benziwe. Umkhuhlane wona ukhona sibili indawo zonke ngoba abantu bayafa sibili bayafa nakathesi ngeke sithi ukuthi abantu kabe singathi thina abantu sithi thina siyabathembisa ukuthi hayi sokuthiba ngcono kungcono ngoba sokulamaphilisi wona lawa ayenza ukuthi umuntu aphile kodwa-ke abantu kabahlale sibili besevalweni lokuthi bahlale besiyahlola ngenxa yokuthi ke umkhuhlane ukhona akumelanga ukuthi abantu barelaxe entunganeni.
Ayatholakala yini kalula amaphilisi khona ngapho ngoba ekhaya bayakhala bathi katholakala ezibhedlela kwezinye indawo?
Ye, amaphilisi ayatholakala kodwa isifo ukuthi-ke indawo zonke anti ubutsotsi sobaba khona lobugwelegwele so kuyenzeka ukuthi amanensi lamanye amadokotela akwanisa ukuthi atshontshe athengisele abantu kodwa-ke uhulumende walapha ulukhuninyana sibili ngoba seke wababopha abanye wabaxotsha babonile sibili baxotsha ngenxa yokuthi bebabambile bethatha amaphilisi wona laba besiyathengisa ngodle okungekho emthethweni kodwa-ke labakithi khona leZimbabwe sizwile uhulumende walapha lokhu encwebancweba indlebe zethu ukuthi kwesinye isikhathi-ke le majele uzawahambisa abasemajele uzabanika amaphilisi kungekho mbadalo. So esingakakuzwa ukuthi-ke njengoba iningi labantu bakithi siyaphila siphakathi kwalapha eBotswana singela maphepha aqondileyo so lezibhedlela kuba nzima ukuthi umuntu ethi yena ngenxa yisizwa ubuhlungu kulokunye angakuzwa kuhle emzimbeni aye esibhedlela ngesikhathi esifaneleyo esesaba khona ukuthi uzabuzwa ukuthi kathi ipasipoti ingaphi kumbe i-ID ingaphi. So-ke yini uhluphe esilalo umthetho wangikhona useselukhulu ngenxa yokuthi-ke nxa ungela mfanelo ezisho ukuthi amaphepha i-ID susuka kube nzima umuntu agulele ngekhaya kuze kube indondela yokuthi-ke kwese kusenza ukuthi-ke umuntu azi ubuhlungu obulamandla obungaphezu komzimba wakhe.
So kuyisikhathi sekhisimusi Ncube lapho abantu abajabula khona bathokoza abanye bagcine besenza izinto bengazivikelanga. Ungabeluleka ngawaphi amazwi abanye abasakhulayo?
Iseluleko sami sithi sona abantu kabagide beziqaphelisa. Umuntu engumuntu lenyawo ezimbili angagidi njengomuntu elenyawo ezingu-4 bese senza ukuthi-ke ebesisithi-ke sezigwenxa. Ukuzigwenxa engikutshoyo ukuthi umuntu kazinanzelele lanxa uyabe unathile utshwala kodwa-ke nathi utshwala bukudake wena ungadaki utshwala ukwenzela ukuthi unanzelele ukuthi kusasa uzavuka ufuna futhi ukuba ngumuntu yena lwana othandekayo kodwa-ke xa kuyukuthi uzakwenza ukuthi-ke ube ngumuntu lwana ozakhohlwa impilo yakho yakusasa kuzenza ukuthi u-2016 abanye bangamboni ngenxa yokuthi baye bengabantu abangaziphathi kuhle ngesikhathi esifaneleyo bekhohlwa ukuthi manje kule mpilo yakusasa edingekayo. Shuwa sibili likhefu elibuyayo, ikhefu elimnandi kubo bonke abakhulu nabancane kodwa-ke ikakhulu bona abathina abantu asebekhulile sisuka siphuze utshwala sinathe sikhohle ukuthi-ke kule kusasa kulabantwana kumele ukuthi sibawondle kule school fees kumele ukuthi zibhadale lakho konke nje njengalokhu indlala ikhona ekhaya lonyaka kunzima kumele ukuthi abantu bathumeze izimali bathumeze indawo zonke kodwa-ke xa ukuthi-ke kufika isikhathi senza ukuchapha ngemzimba yethu ngempilo yethu asila ncedo lokuthi sibe khona emhlabeni ngenxa yokuthi sebe senze into engathandwa nguNkulunkulu labantu. So ngiyakhuza sibili ngiseluleka intsha labakhulileyo ukuthi-ke manje sizibambe kuhle ngalona leli khefu.
Hayi, siyabonga Mfo kaNcube, bekukuhle ukuba lawe kuhle.
Lami ngiyabonga Ntungameli, ngibonga labalaleli besitudio 7 indawo zonke ngiyabonga ngegama lenkosi yethu. Amen.
Beli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana umnumzana Ncobile Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo Ntungameli Nkomo lila.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Siluqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.